Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 2 kunhlangula 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili ugatsha lwezimseki soluhlele inhlawulo yemihloliso elotshwa ngolwesi ngedola lemelika okulakho ukubangela ukuthi abafundi abanengi behluleke ukubhala imihloliso yabo lonyaka. Inkantolo yakwele South Africa itshelwe ukuthi umdlali wenguqu owayelodumo kulelo lizwe uSenzo Meyiwa wabulawa intombi yakhe engumhlabeleli uKelly Khumalo. Kulo muntu ohlasele ngompopo kwesinye isibhedlela eMelika wabulala abantu abane izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngokulotshwa kwemihloliso olwezimseki solwethule uluhlu lwenhlawulo yemihloliso ezalotshwa ekupheleni komnyaka ama-examination fees ahlelwe ngedola lemelika. Kodwa luthi imali kumele ibhadalwe ngedola leZimbabwe kusiya ngokuthi isisindo salo siyabe siminjani nxa liqathaniswa lelemelika ngosuku lapho umuntu lomuntu ebhadala kusukela mhlaka 22 ngenyanga ezayo kusiya kumhlaka 29. Luthi abaloba imihloliso ka-Grade 7 e-O-Level kanye le-A-Level abafunda ezikolo zikahulumende ezamakhansili kanye lezamasonto ezingatholi inzuzo bazancediswa nguhulumende ukubhadala imali. Ukuze umfundi alobe imihloliso ka-Grade 7 kudingeka ukuthi ahlawule imali yeZimbabwe elingana lamadola eMelika angamachumi amabili lambili 22 US dollars. Okuyimali ezagoqela zonke izifundo azibhalayo. Uhulumende uthi phakathi kwalimali uzahlawulela umfundi ngamunye i-12 US dollars, okutsho ukuthi abazali bazabhadala imali elingana le-10 US dollars. Imihloliso ye-O-Level ibiza amadola angamashumi amabili lane 24 US dollars ngamunye. Phakathi kwalimali uhulumende uzancedisa nge-13 US dollars kuthi umfundi yena abe sibhadala elingana le-11 US dollars umhloliso ngamunye. Imihloliso ye-A-Level yona ibiza amadola emelika ngamachumi phose amahlanu ngamunye 48 US dollars. Uhulumende uthi uzabhadalela umfundi lomfundi i-$26 ngamhloliso kuthi umfundi yena abe sehlawula imali yeZimbabwe elingana le-$22 US. Abafunda ezikolo ezizimeleyo ezithola inzuzo kumsebenzi wazo ubona abasoze bathole usizo oluvela kuhulumende. UZulu uthi lanxa uhulumende sithi imali kumele ihlawulwe ngedola leZimbabwe kufanana lokuthi ibhadalwa ngemali yeMelika, nanku ihlelwe kukhangelwa isisindo sayo. Isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye moyo uthi abafundi abanengi abasoze bayenelise imali okutsho ukuthi baza kwehluleka ukubhala imihloliso yabo.
Izimseki siyenzile isinqumo abantwana bezizalwane zeZimbabwe abasoze benelisi ukuhlala bebhale imihloliso. lonyaka. Baningi lonyaka abantwana abezehluleka ukuhlalela imhloliso. Izimseki lohulumende bayavumelana ukuba imhloliso ibhadalwe ngemali yamadola. Ababalisi lezisebenzi zikahulumende balabantwana abazahlalela imhloliso bazalithatha ngaphi idola njengoba uhulumende esalikubanikeza. Baningi abantwana abazehluleka ukubhadala ukuze babhale imhloliso.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Sixoxe njalo lesiphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Isinqumo seZimseki sibi kakhulu ngokuba silimaza abazali siza kwenza ukuthi abantwana abaningi abafanele baye esikolo bayebhala bangenelisi ukubhala uGrade 7 bangabhali O level bangabhali A level okuza kutsho ukuthi abantwana abaningi abasoze baqhubeke ngezifundo zabo. Akula muntu ohola imali yemelika ebhadalwa nguhulumende belokho behola amabhondi lawo. Ngakho ke kuyinto embi ukuthi ugatsha lukahulumende lungabiza abantu imali yasemelika engaholiswa abantu kuthiwa ivela ngaphi leyo mali njengoba ingaholwa. Kuyinto engcwele kakhulu engafanelanga iphume emlonyeni kahulumende engafanelanga iphume engatsheni kahulumende ngokuba kayihloniphi bantu kayihloniphi amalungelo abantu iyinto eveza kahle kamhlophe ukuthi lizwe kalikho endleleni eqondileyo elapho liyakhona.
Lona udaba lokuthi ingatsha zikahulumende Ncube zibiza inhlawulo ngedola lemelika yena uhulumende esithi imali esebenza ngokusemthethweni imali yeZimbabwe ngeke luphikiswe yini lolo daba emthethweni ndaba.
Emazweni aphila ngendlela eqondileyo lapho okulemithethwandaba ezimeleyo lokho kwenzakalayo ukuthi uhulumende afune imali yemelika ebantwini angababhadali ngemali yemelika ngeke kuze kume la kancane. Lapho kulamajaji azimeleyo kulama magistrate azimeleyo angasogatsha lukahulumende awungeke kwenzeke lokho ngeke kuvumeleke. Kodwa lakhona lapha nxa kungaphikiswa silethuba elikhulu eliphezulu ukuthi siphumelele kulokho njengabantu beZimbabwe ukuthi uhulumende usibiza imali yangaphandle iyenele imali yeZimbabwe esithi kakuqhubeke kusebenza imali yeZimbabwe kodwa usibiza imali yangaphandle iyene engayiholisa abantu. Angiboni ukuthi even khona lapha lapho esilezi nkantolo esilemthethwandaba engasekeli abantu esekela kakhulu ezepolitiki ukuthi bangakuyekela khona lokho mbona kungabayangisa kakhulu ukuthi baphumele isinqumo esizathi uhulumende uqondile ngoba lokhu kakukho emthethweni kusegcekeni kwephula amalungelo abantu yinto engafanelanga ivumeleke kumele ichallenge ecourt iphikiswe emthethwandaba.
Abanengi bathi ngokulahlekelwa luhlonzi kwedola leZimbabwe okuqhubekayo sesifikile isikhathi sokuthi kulahlwe idola leZimbabwe kusetshenziswe imali yeMelika. Ungabuvumelana lapho?
Ngivumelana lapho kakhulu ngokuba kusegcekeni ukuthi kwayena uhulumende kayifuni le mali la kancane uyayiprinta nje kuphela ayichovele ebantwini ukuthi aholise abantu amaphepha angathengi lutho kodwa nakayifuni yikho phela ubona izimseki lezinye ingatsha zikahulumende zisithi abantu kababhadale ngemali yemelika kodwa bona bengabaholisi leyo mali. Imali yeZimbabwe le ibhondi kalisasebenzi kalitshabalaliswe kalisuke kalingabi khona sesingabuzana sixoxisane njengelizwe ukuthi kambe imali eqondileyo ngiyase South Africa kumbe ngiyase Melika sekukhangela ukuthi yiphi ezasebenza ngcono elizweni yenze impilo yabantu bengcono yenze zomnotho zithuthuke kangcono yikho kuphela esingakhuluma ngakho. Le yaseZimbabwe vele kayishadingakali kayithengi lutho lohulumende kayifuni phela njengalokho engayifuni uhulumende ufuna abamabhizinisi azimeleyo bayifune yini asoze bayifune asoze bayithathe asekwenzile khona lokhu ngeZimseki kuzabanga ukuthi imali yeZimbabwe ingamukeleki vele ezitolo zonke icini ingasasebenzisi phela.
Umnumzana Efihlela Ncube ngowenhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association. Igqweta labasolwa abetheswa icala lokubulala owayengumdlali wenguqu odumileyo kwele South Africa uSenzo Meyiwa lithi uMeyiwa wadutshulwa ngowayeyintombi yakhe ngaleso sikhathi njalo engumhlabeleli uKelly Khumalo. Ubufakazi lobu buchiye abanengi bekhuza umhlola. Leli gqweta litshele inkantolo izolo ukuthi kulomfakazi ozachaya iqiniso ngokutshela linkundla ukuthi uKhumalo nguye owadubula uMeyiwa engahlosanga hatshi abasolwa abahlanu abetheswa leli cala. UMeyiwa wadutshulelwa endlini kaKhumalo eVosloorus ngomnyaka ka-2014. Ababesendlini le abagoqela yena uKhumalo loLongwe Thwala indodana yomhlabeleli uChiko Thwala batshela amapolisa ukuthi uMeyiwa wadutshulwa ngamasela ayengene ezama ukuntshontsha. Kodwa igqwetha labasolwa lithi uKhumalo nguye owabulala ijaha lakhe esebenzisa umbhobho kaLongwe Thwala. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ukuthethwa kwaleli cala umnumzana Cassius Jays Simanampofu.
Ngibona ngathi abantu ababulala uSenzo Meyiwa ngabantu ababesendlini ngoba akucaci ubufakazi babo ababunikayo kabukho clear ukuthi buveze for sure ukuthi kwakune armed robbery eyayisenzakala bokwakunjani. Into eyenzakala endlini bazama ukuthi bezicover up. So ngokwenza kwabo icover up lokhu babezama ukuthi icala balilahlele kwabanye abantu. Kanti ke labo bantu ababanjwe ayisibo abanikazi becala. Masilandela ikhodi ama-court cases lapha. Kanti sokusiba clear ke manje leso ukuthi icala lizogcina liwele kuKhumalo labanye bakhaya nabo endlini. Ngoba laba bantu laba lo iloya labo leli uThefo lo obameleyo wathi unolwazi olugcweleyo ngokwenzakalayo konke endlini. Wazi yonke into eyenzakalayo kulabo bantu abamnikazi. Ngoba uthembise nokuthi kule witness yakhe ezobuya izokhuluma izofakaza ukuthi uSenzo wawulawela endlini.
Iyona indlela ephathwa ngayo ayo lolu daba emthethwandaba kungakuhamba njani ngokubona kwakho?
Ya kubona ngathi kulo muntu olamandla ikakhulu abantu bacabangela uminister wamapolice uBheki icela ukuthi angabe enolwazi olukhulu ngokufa kwaSenzo njalo ulamandla anawo azama ukwasebenzisa ukuthi icala leli lingaze lawela kuKelly Khumalo. Kodwa iqiniso likhona ukuthi iloya leli likhona elimele labo abanikwa lelo cala liyazi into eyenzakalayo ngoba sike sabona futhi lelo loya lalabo abanikwicala khona kwamanje libotshwa enkantolo ngesikhathi kusenziwa i-court proceedings which was into eyasolwa kakhulu ngabezomthetho akakhulu kusikhala i-judiciary yalapha eSouth Africa yathi ayisiyonto engumele ukuthi ngayenza lokwamele ukuthi balinde uqale i-court iphume ma bembopha ebhadla hayi ukuthi babambe umuntu phakathi esedale badelela idale badelela lo judge owayephethe lelo dale. Then uKelly wathumela iloya lakhe ukuthi lizomlalelela ukuthi kuqhubekani phakathi ekhothi lokhana ngikhona ngokwakho kuwatshengisa ukuthi kulento ayesabayo kakhulu akwazi kwenzekala konke umuntu athi akakabi yi-suspect ngikuhlandela umthetho uyi-suspect ebantwini kakabi ngumsuspect emthethweni ngoba akabotshwanga kodwa sebuya yena sekuveza ngezinye indlela ukuthi uyi-suspect eziveza ukuthi kukhona akwaziyo ngokuthumela igqwetha ukuthi liyommela ekhothi liyolalela ukuthi kukhulunywani akwenzakala into enjengaleyana laphana utshengise ukwethuka okukhulu ngaleli cala kuningi akwaziwa uKelly ngaleli cala. So lukhona sokunika amandla leli gqweta elimela labo abayitheswa icala kwamanje ukuthi lisho ukuthi hayi lo muntu lo ngeqiniso icala uyalazi njalo nguye umuntu owazi wonke okwenzakala kuSenzo ngoba lona ngakwaligqwetha leli namhla masihlandela indaba yekhodi lithi khona kulobufakazi obukhona obutshengisa ukuthi uKelly nguye owadubula uSenzo by mistake. Angazi ukuthi kwakusenzakalani ngaleso sikhathi kodwa ngathi wamdubula by mistake azange ibe into ayenza intentional but wamdubula by mistake. So wasezozama ukuthi cover up ngokuthi andikhona yena kulokula kube kune anthropology njalo kulo ntombazana kophiri la omunye okuthiwa wabuya nguye owafika wachitha i-evidence yayikhona ngoba leli loya leli likhona liyatsho ukuthi i-evidence eyathathwa ngulo onguyena onika ubufakazi kwamanje i-crime scene yayisiphanjaniswe kakhulu kulento eziningi ezase zitshintshe zatshintshwa so kulobufakazi obukhona ukuthi kunengi kwakufihlwa khona pha.
Umnumzana Cassius Jayce Simana Mpofu ngomunye wabalandela ukuthethwa kwecala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa. Abakumsebenzi wokuzilibazisa abagoqela abahlabeleli imbongi labo mahlekisa bajabulise uZulu wakobulawayo izolo kuthakazelelwa ukufikisa kwaleli dolobho iminyaka elikhulu lamachumi phose amathathu 128 years selokhe labakhona. Abantu bebethe kwaqa esokusile wall enkulumane lase inyathi empophoma njalo abahlabeleli bathi lanxa bengaziswanga kuseselesikhathi ngalomcimbi konke kuhambe kuhle. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umqondisi weqembu leUmkhathi Theatre Works uMateso Dube.
Umcimbi wokuthakazelela idolobho lakobulawayo ubumuhle kakhulu emzini wenkulumane. Hayi abaculi bazile ngokuningi babo sibili. Thina njengoqembu lomkhathi senze umgido wengquzu sahlabela nje lengoma yebhube ukuthi sithokozise uBulawayo ngoba siyazi ukuthi ungaziye ngapi kweZimbabwe ungaduvela koBulawayo bakubuza ukuthi uyakwazi ukutshaya ingquzu yini. Ikho nje namhlanje sithe sinikeze abantu umgido wengquzu. Bawuthakazelele kakhulu sibili abantu lomgido lokuhlabelela kwethu kwembube.
Ungathi umcimbi lo uvezile sobala ngokuqakatheka lobukhulu bedolobho lakobulawayo njalo abahlabeleli bemukelwe njani?
UZulu wamukele kakuhle abahlabeleli laba bagidayo. Bebengekho baningi kakhulu abantu kodwa bebekhona sibili abazobukela. Bawukhwabithilela umdlalo lokuthi uBulawayo ikho lapho kutholakala khona ezaphasiko. Okwenze abantu bengasabi baningi kakhulu njengoba kathi ukukhangelela. I think umbiko wokuthi kuza kuthakazelelwa leli langa u-1 June umbiko wakhona ube yilokho esingakubiza sithi short notice. Ikho abantu bengasaba ngabaningi kakhulu njalo lanamhlanje bekuphakathi kweviki. Kodwa hayi bebekhona abantu. Babayamukele sibili abaculi babo bekuhle sibili. Ngithemba lo mnyaka ozayo kuzabe kuqoqeke kakuhle ukuthi leli langa lihle lilungiselele kusale sikhathi ngoba siyazi ukuthi vele u-1 June lilanga lokuselebrate uBulawayo. So njengoba kathesi sesilocultural officer wethu city council yakobulawayo ngithemba izinto kulo mnyaka ozayo zizahamba kakuhle.
UMateso Dube ngumqondisi weqembu leUmkhathi Theatre Works. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi umasipala wakobulawayo ulakho ukuqala maduze ukuvalela abantu amanzi ngoba esemalutshwana emadamu. I-Chronicle ithi owayelisotsha uMajor General Godfrey Chanakira obhubhe ngeviki edluleyo waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe uzabekwa eHeroes Acre namuhla. Soko isikhathi sembiko yenu.
Ndivuka njani basakazi beStudio 7 lani lonke mahlabezu. Mina ngilesimanga labozokura abalala belokhe bechothoza ilizwe endaweni yokuthi bahlale babuye kuhlalwe phansi ndawonye kulungisiswa okuhluphayo. Khathesi libhizi lokhe lichothoza izani yakampeni kusasa selidliwa laselisithi ligqitshilezeni endeni ukuthi likampeni lingakampena lithini lichothoza kangaka kambe linakusasa nxa seliyine liwinileyo. Ngingakukwanisa yini lidoda abanye bengikho. Bona nini ukuthi selibuleli lizwe. Njalo selifundisa abantu into embi. Loba lingaze lithatha umbuso kusasa, akula kubuso uqondile liza kwenza ngoba abantu baza kwenza khona nokho exactly likwenzayo. So zamani ukuthi lilungisise libe ndawonye labantu, liqhubeke kuhle ilizwe leli. Hayi khona ukulenza ilizwe leli engantwa selingayisilo lizwe lalilwayo. Kwachitheka igazi kuleli lizwe.
Salubonani, salubonani balaleli weStudio 7 nabasasazi bonke bakaStudio 7 esimthanda kakhulu. Okhulumayo lo ngufanweli wakwaPhiri owasePlumpy eDombodembe Village 8. Ngesifiso ukuba ningangiposta nami abantu bezwe nami engucabangayo. Okokuqala, ngiyabona lapha ukuthi esizweni sakithi samaNdebele sebekhona abantu abaqhamuka ngobukhosi bethi bangamakhosi ethu. Ababangisana babili uBulelani noRafael. Bonke baza bethi beze inkosi zethu. Loba nje abantu sengenalo ulwazi ukuthi kanjani. Kodwa mina into engibonayo lapha ukuthi manje laba abantu sebeyasibusela emuva. Ngoba mina bengibona ukuthi ayisizwe samaNdebele sesivukile. Impela ngiyabona ukuthi oba singaqhubeka sibambene sisizwe sikamthakazi bekuzoba lento enhle evelayo phambili. Ngoba khona manje ngiyabona ukuba naye umongameli wasekhaya Nangagwa uyaqonda ukuthi sikhona isizwe samaNdebele nawe uyabona uba sesivukile.
Sanibonani Studio 7, sanibonani nabasakazi abahle, siyabingelela lapho. Ngikhuluma noNdazi lapha, Ndazi waseplumtree kodwa kwamanje ngiseGoli. Ngicela ningidlulisele na umlayezo wami ebantwini bakithi. Ngazi ngiyadumala uma ngizwa abantu bakithi besalokhu becula nje ingoma yaseMpumalanga bengayiqedi. Abaluboni ngani ubandlululo esilwenziwayo kodwa uzozwa bethi emarapi nobandlululo kodwa ubandlululo benziwa yibo bona laba baseMpumalanga. Uza umuntu wakithi ethe asikhipheni izano yafakwa mbani leyo zano. Angithi amashona asifakela leyo zano bebodwa. Uma ithebelele 1980 azange ivotele izano yavotela izapho. Bafakana bona bodwa bakhiphane bona bodwa njengokufakana kwabo. Thina sibeleni okungokwethu sihlukane nento zaMpumalanga. Abantu bazi chamisa uzosenzele yini. Umnotho uzovuza kangani impela ukuthi uzovuza. Sengavusa umnotho mpela izwe libe ngcono kodwa thina njengabantu bemathebelele ndayikho into azosinceda ngayo.
Ngibingelele kuStudio 7. Ngibingelele lonke basakazi labalaleli bakaStudio 7. Okhulumayo nguzinja ziyamkhonkhotha. Ngithanda ukuphikisana lokuphawula kaGawule mayelana ngokunyamalala kukaItayizamana. Uthi yena uma ekhuluma uGawule bembuza ngokunyamalala kaItayizamana, uthi uTayizamana wanyamalala kudala abantu bangalethi ubuhlungu emulini kaZamana. Ngoba lokho kwenzakala kudala ngesikhathi sikaMgabe. So abantu abafanele baveze ukuthi iTayizamara kwahamba kanjani yilaba babe khona ngesikhathi sikaMgabe. Ngithanda ukuthi mkhumbuze uJahale uGawule ukuthi into ayikhulumayo isuke ibonise ukungahlakaniphi kwakhe ngokwengqondo. Ngesikhathi uTayizamara enyamalala uMnangagwa wayekhona, laye uGawule wayekhona eZANU-PF. Bonke nje abakhona namhlanje babekhona babeyikuZANU-PF. Namanje le ZANU-PF ekhona lokho kuyena liyane kaMgabe eyathiwa uMgabe. So angazama ukubalekela amacala ayenziwa yiZANU-PF ethi yena kwayenzakala ngesikhathi sikaMgabe.
Sanibona uStudio 7 ninjani kodwa abantu bakithi uJamele okhulumayo. Layibona ipati le yamaxegu le siyehlulekile leni. Siyehlulekile. Bheka ukuhlupheka kwaba inhlupheko esikhona imali konke abakuyimali abakufaka iminyaka emingaki besezinto eyi-1 ukwehluleka nje imali yayo kuyabehlula nje ukuthi benze i-strategy zokuthi ilizwe lingaba le mali kanjani. Okuyimali abakufaka kumaphepha lokhu kuwa njalo. Manje nje kuyazo-eda umdandalo wamazero manje manje. Kumele sike sikubheke ngamehlo ke government leyasamela sibe silokhu ezihlekelela leni.
zomele kube sihlamukele impela kutshalwe lapha nama-riot edradeni lapha singaboyisaba wama-riot lale nduku zabo lapha bakumele ube lo mvukela mpela umvukela ozaayo sesikhathi khathele nalelozeni izanupf yabo kanti kanti kuvile ungahlala phansi uzibuze ukuthi kanti kuyaphela nini njalo kanti sincengani siphuleleni waye lingazibuzi lokho bantu bakithi ukuthi kanti sihlaleleni sithuleleni
linjani basakazi bethu abahle linjani basakazi bethu abahle ngizwe lapha kustudio 7 kukhulunywa ngale umdlalo lo wethenisi lo hayi kimi hayi angizizwi izibongo zakumthwakazi lapha kodwa kunwa kuthiwa kudlalelwa kubulawayo zingathi izibongo zakumthwakazi ngoba ngizwa bona abasempumalanga omunye uzekhulunyele langesilungu lapho kutshengisa ukuthi kakuyeni wakobulawayo sifuna izizalwane zakobulawayo thina abantu bakobulawayo bezibongo uncubo sibando odawu okhumalo ondlovu hayi le nto esizizwayo le useless cup
Studio 7 unganikhona ke ama-audiosam angena kuhle kuhle kodwa kwakuqala mbingelela bonke abantu we-studio 7 abasakazi bethu ababamba umsebenzi uthi kuhle ndokomphezu kwendaba nalena engigcine ngayo ebulamba nokuthi khona abantu bebulamba bazamile kakhulu ukuphathisana ukuphathisana nabantu abatshontshaya izidlopha so ezidlopheni ke mbona ngani sile 1% sesicedile ngezidlopha so sifuna ukuthi khona indawo yakithi iqine ingabe lezi dlopha ezikhaya ntoko zibonakala zitshontshe amadonki zitshontshe iinkomo zabantu bebutswana ngale hhayi sifuni so siyakhuthaza ukuthi khona abantu bakithi hayi kube kuhle nabo kakhulu mna imuthimothe mhlawumbe
labo bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-whatsappa lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amaswe I-Voice of America ithi abantu abangena kusigidi ezingamachumi amabili 20 million abasemazweni angempumalanga kwe-Afrika babhekane lendlala embi lonyaka. I-AP yona ithi kukhanya kulokubandlululwa kwamazwe ase-Afrika kumizamo yokutholiswa imithi yokwelapha umkhuhlane we-monkeypox. Singene kudaba lwemelika kufe abantu abane abadutshulwe ngomsolwa ohlasele kwesinye isibhedlela eTulsa esabelweni se-Oklahoma izolo umsolwa yena oloke engakaqanjwa ngegama ubikwa ebehlome ngemibhobho emibili njalo uzidubulile laye wafa amapolisa athi asaphenya ukuthi kuyini kahle kahle okubangele ukuthi enze isiga esinje. Isehlakalo lesi siza ngemva kokubulawa kwabantwana besikolo abangamashumi phose amabili 19 kanye lababalisi ababili eTexas abadutshulwe ngowesilisa owahlasela kwesinye isikolo ngeviki edluleyo. Umsolwa yena wadutshulwa ngamapolisa laye wafa. Ukubulawa kwabantu abanengi ngokudutshulwa kubhahile kakhulu eMelika ngenxa yokuthi uZulu uyenelisa ukuthenga imbhobho kalula nje ngitsho lalabo abangafanelanga. Ebezihamba phambili. Ugatsha lwezimseki soluhlele inhlawulo yemihloliso elotshwa ngolwezi ngedola leMelika okulakho okubangela ukuthi abafundi abanengi behluleke ukubhala imihloliso yabo lonyaka. Inkantolo yakwele South Africa itshelwe ukuthi umdlali wenguqu owayelodumo kulelo lizwe uSenzo Meyiwa wabulawa intombi yakhe engumhlabeleli uKelly Khumalo. Kulo muntu ohlasele ngompopo kwesinye isibhedlela eMelika wabulala abantu abane izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.